badlalisa imali kazulukazi weZimbabwe belokubeyidla begcwale emahoteleni abantu beZimbabwe behlupheka kangaka. Kubuhlungu kakhulu ukuthi kutholakala ukuthi bakhona abantu abathatha izimali besiyazidlalisa kungekho lento loba eyodwa nje abazayenza ezasiza ilizwe lethu. Ngakho hayi kakule sikukhangeleyo thina kulobu buhwaba obunje.
Kodwa yena umnumzana Chamisa lokhu eminge lithi vele kasoze aphatheke uPollard.
Ngeke aphatheke ngoba luhlelo lokudlalisa imali kahulumende, imali yezizalo zimezelizwe leZimbabwe luhlelo olungela kusiza ilizwe leZimbabwe.
Kodwa kahle kahle okubi ngakho kuyini njengoba besithi bacubungula indaba eziphathelane lokuthuthukisa ilizwe?
Udubo olukhona ngalokuthi kabasezi bakwenelise lokho ngoba indaba yelizwe yonakala khonapha ekuthini abantu abakhangela ngezomnotho bangeke baphatheke kulizwe leZimbabwe ngendlela yokuthi kukhona uhulumende ongathembekiyo, njalo uhulumende wakhona akakhethwanga nguZulu. Abantu besaba ukuthi bangamthemba ngaliphi benze okwamabhizinisi elizwe leZimbabwe. Sahlalokhu sisitsho njalo sihlalokhu sitsho iqiniso elokuthi udubo oluselizweni leZimbabwe ludubo lokuthi liswela ubukhokheli obuthembekileyo obungathembeka njalo obusuka ebantwini.
Umnumzana Chamisa uzethula owakhe umbiko ngolwesihlanu ukuthi kungenziwani, lokhu eqhubekela phambili ngalokhu yini njalo kuyini abantu abangakukhangelela?
Umbiko kaPresident uNelson Chamisa uzethulwa kumhla ka-20 November emavikini amabili alazayo. Abantu bakhangela ukuthi uPresident Nelson Chamisa uzakhulumisana labo ngendaba yokuthi uhlupho oluselizweni leZimbabwe yiluphi, njalo akhulumisana ngendlela yokuthi kathi njengezizalwane zalelizwe singenza njani ukuthi silethe ububelo lobungcono ezimpilweni zethu njengoba sikhangelelane lodubo olukhulu kakhulu olukahulumende ohuquluza inotho yelizwe ngendlela ephezulu kakhulu njalo esabekayo.